Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo owayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi.
Kodwa indlela yakhona kumele ngihlanane lezinye indlela esezivumile lapho abantu abasebenzise ama-million dollars ukuze benze ama-birthday kube kuqakathekile ukuthi nxa kuzaba le madlana encinyane nje akhunjulwe indlela ethuthukisa umphakathi.
Kambe ibandla le-MDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kaliyi kungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho.
Angithi ngiyazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki. Kodwa into khona akula mama ozifalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa wathi kasoze ancintise isikhundla sikamongameli welizwe walelwa libandla lake ukuthi aphume kulelo bandla.
Yazama kakhulu ngoba kulezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo wayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi ngabe esaphila asefike kusibanga esiphezulu. Unkomo wayengumkhokheli webandla lezaphu wafa ngomnyaka ka-1999 wangcwatshwa emathuneni e-National Heroes Acre. Imuli yakonkomo ibuthelela imali yokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala unanza ilanga lokuzalwa kukamuyi esengasekho. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo othi abafuni ukuthi ilanga leli lifane lelokunanza umongameli Robert Mugabe lapho okubanjwa uZulu ngamandla ukuthi akhuphe inkulungwane zamadola.
UJoshua Nkomo wazalwa ngo-1970, so lo nyaka kuyabe kuyinyaka wesiyandre ukuzalwa kwe-City Centenary. So yikho kula kuqakathekile lo nyaka ukuthi kube le ndlela yokumkhumbula, athi nje ukumkhumbula ngamadili kodwa ukumkhumbula ngezenzo okungafana na engxenye lokwakha okuyi-classroom block ekhezi e-St Joseph kumbe o-critical community ye-centre ye-development. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi unanzelele njalo kukhunjulwe ilanga lona lamazala ngalo 100 years ago. Kodwa indlela yakhona kumele ngihlanane lezinye indlela esezivumile lapho abantu abasebenzise ama-million dollars ukuze benze ama-birthday kube kuqakathekile ukuthi nxa kuzaba le madlana encinyane nje akhunjulwe indlela ethuthukisa umphakathi i-ICD community fulme ngoba nawe efisa khona lokho ukuthi abantu baphakanyise bathuthukiswe. So ngibona kungaba indlela enhle sibili yokumkhumbula okwenze kulikhe kuncinyane kodwa ikakhulu ukukhumbula ukuthi yena wayefisi ukuthi abantu bathuthuke. So kumele kube lento ekhombisa mbe etshengisela intuthuko engenziwa ukuze iqoqele umbono wakhe wokuletha inguquko zokuthuthuka eZimbabwe ikakhulu esakelweni sele ikakhulu ekhezi.
Kodwa siyabona ukubana kukhona okunye okwayenzwa kumbe ukwakhiwa ngegama lakhe okufana lesibhedlela sekusileni. Kungani kanti kungavuselelwa khonokho njengendlela yokunanza iminyaka yakhe yokuzalwa elikhulu?
Yeah, uqinisile sibili ukuthi kule sibhedlela lapha uJoshua Nkomo Hospital kube lokuningi nje okuningi nxa ukuthi kunama-properties amaningi, kulama-plazi, kule hotela, kuningi nje ngakola kube kuningi, kube nama-factories la ekhona esigodlini okwasungulwa izaphu ikhokhelwa nguJoshua Nkomo in the 1880s. So ke kuqakathekile sibili ukuthi uma abantu ikakhulu uhulumende eqakathekisa uNkomo lebhede yakhe kuke kuqakathekile ukuthi zonke lezi zivulwe ukuze zincedise uZulu ngoba nxa sikhayela khale seZimbabwe izibhedlela zisebenzi kuhle kukho nje uBulawayo abantu bayaha daily on a daily basis ngoba akula zibhedlela ezilemitshina efaneleyo.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ibandla leMDCT lathi kalisoze lingene kukhetho oluzayo nxa kungalungisiswanga imithetho yezokhetho kunye lokunye okwenza impumela yokhetho ibaluleke ingela kuphikiswa. Lokhu sekubangele ukuthi leli bandla lingangeni lakukhetho lo by-elections oswelenziwe endaweni ezijeneyo zelizwe. Kodwa uhulumende weZANU-PF elokhu engakayenzi lutho ngezikhalazo ze-MDCT lamanye amabandla khona sekusele inyanga ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo ukuthi kahle kahle bazangena na kukhetho.
Angithi ngiyazi ukuthi kuvele xa siya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki kodwa into ekhona akula mama ozithwalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ingabe ezaba nayo kumba ayiswele. So kukhona thina kathesi silungiselela ukuthi siye kugedo kodwa lesi sigqukuxana leveki ukuthi babone ukuthi bayalandela imigoqo abayikhulumisane leveki amabani aphikisayo ngoba thina esikukhalelayo ukuthi sifuna ukhetho olu-free olu-fair olungenakuhlukuluzwa izinto eziningi okumele bazidintshe ezizaphathisa ukuthi lamanye amabandla lamabandla aphikisayo anelise ukuthi angene kuZulu laye akhankase ngokwakhathesi kunzima kwezinye indawo kuyangena kuZulu ngoba izani isebenzisa udlakela ekutshaya abantu, isebenzisa usobhuku ukwethusela abantu, isebenzisa ama-veterans. Kodwa thina sithi njengamabandla aphikisayo njengebandla le-MDC osobhuku lezinduna nama-ovet yekelani ukuhlukuluza abantu, abantwa benu, abazali benu, ilizwe liyatsha, asekhipheni zani.
Lo nguNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukheli ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
ELeSouth Africa liza kuba lilizwe lakuqala emhlabeni ukusebenzisa amakhadi ebhanga asebenzisa impawu zeminwe. Inkampani yeMastercard yiyo esisungule indlela ezasetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngokuya kwesikhathi. Lokhu kwenzakala eZimbabwe umnotho ulokhu uqhubeka usonakala ngamandla imali isilela emabhanga. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya sambuza ukuthi kanti kungani inhlelo zikahulumende zisehluleka ukuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo.
Ya, uhulumende kazani uwenzani uPF ubekhangelele kakhulu esingathi khona ngama-social deliveries njengoba sithi khona nge-economy welfare state. Ungazikhangela ukhangele infrastructure, izikolo, izibhedlela zakhiwa kutshengisela ukuthi vele uhulumende wakhona wayevele eqondane lokuthi akhangelisise ukuthi abantu abangabayanga bayazuza amasevisi akhona isitsho nge-infrastructure.
Kodwa ke nxa sikhangele singathi zikhona inezinye ezike zaphumelela.
Ja, infrastructure izalo PF yazama kakhulu ngoba kunezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze. Basebeswela imali, basebe-concentrate kakhulu emasotsheni, i-military spending nayo yabaningi kakhulu. Yikho infrastructure leyana yaphilizeka ezikolo khathela mabhuku aphila zitulo imigwaqo yapha ozesa lakololiwe. So ingathi khona mina behluleka ukukhangelisa ku-productivity ukulungisa amafektri okuthi angenise imali ku-treasury.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamadlambuzi injalo ngixoxa lowake waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo ukwamukeleka ehlelweni oluqhakatheke kangaka.
Bathina badala emakhaya Ncube ngokubambana kwamabandla esikubonayo lapha OMDCT, OMDC kaNcube labo nkosikazi Joyce Mujuru.
Ukubambana lokhu masikunanzelela okwamabandla ayehlukeneyo kuyinto abantu ababevele behlala beyikhangelele iminyaka eminingi. Ngoba ungakhumbula Nkomo abantu phansi abazange behlukane kusela ngo-99 kuze kufike kathesi. Kwehlukana inkokheli ngenxa yokuthiyana kwemibono yazo. Kodwa abantu babelokho beloyisa khona lokhyana ukuthi khona aluba kuyahlangana. Yikuze ubone lo khetho lona lo lesidlule kulo luka-2013 abanye baze bacela bebone ukuthi khona hayi ngala amadoda engeke ahlangana kulani ukuthi khona sivotele iZANU PF. So khona lokho okwenzakalayo kulezi nsuku kuthatha abantu ngomdlandla kwenza ukuthi khona abantu baloyise ukuthi khona mhlawumbe kuzaba lotshintsho oluthile ngokuhlangana kwalaba bantu.
Bale ntshunkuntshu yini yokuyabhalisa ukuze benelise ukuvota abantu alubana uhlelo lokubhalisa luthe lwaqala?
Ngike ngaba sendaweni ezifana labo Bhambathi eHingwe lakomankubo namhlanje ekuseni ngicocisana labantu nje ukuthi into le bayibona njani. Abanye bese bevele bethe khona hayi nxa kuyikuthi khona ukhetho lolo luzayo luzangenwa ngamabandla wona la engamanyananga ehlukene kanje hayi bona abazimiselanga ukuyobhalisa ukuthi bavote ngenxa yokuthi khona bananzelela ukuthi akusoze kulethe utshintsho. Kodwa ngalokho okwenzekileyo phakathi kwebandla likamama uMjuru lomnumzane Tswangirai kubuye kube lasebandleni likamnumzana uNcube lo Tswangirai abantu sebelomdlandla ukuthi hayi nxa laba bantu sebekhuluma limi lunye umqoka ke ukuthi khona babhalise ukwenzela ukuthi baye vote. Okuseleyo ukuthi khona lezo zivumelwano azingenziwa phezulu kuphela kodwa abuyehle ubukhokheli buzochathisela abantu phansi kwenzela ukuthi abantu bayebhalisa kumbe bangene ekhethweni bezwisisa ukuthi kuyini ukubambana lokhu kuzabalela.
Izakhamizi Ncube ziya kwazi yini ukuthi uluhlu olwalusetshenziswa kunketho ezedluleyo kalusasebenzi ngalokho ukuyamele umuntu wonke elobise kakutsha ukuze evote?
Angiqale ngokuthi Nkomo uhlelo lolu olwe Studio 7 umsakazo lo ngibona ingani abantu abaningi bayawulalela bayawulandela futhi kuyilapho abathola khona izicwayiso njalo lezaziso zokuthi khona akumele kwenziwe njani kuyini osekutshintshile kuyini okungatshintshanga. Okwesibili kuyikuthi khona sokungumlando wamabandla ayezombusazwe ukuthi achazele abantu phela ukuthi khona kuza kwenzakala njani ngoba angithi yiwo phela adinga ukuthi khona avotelwe yiwo futhi adinga ukuthi khona atho umhlahlandlela osukhona kozokhethwa.
Kuyini kahle kahle okulihluphayo kakhulu khona ngapho Ncube okulipha umdlandla okuya kukhetho njengezakhamizi?
Izwe leli ngase sikhangela livele lifile. One, abantu abanamsebenzi two yona zona indlela njoba nengitshela ukuthi kona ngeke ngayafika endaweni zakho mangubo ebhambathi kona ngale uhamba ngeganga akulamgwaqo bese sikhangela lokuthi khona zona impahla ezikhona elizweni ukweziphilisa abantu azikho ilizwe alenzi lutho njalo bese sikhangela lokuthi khona impululeko yena le kade sithuma ekuyimabazeni ensukaneni zona lezi ezedlula ivela yikho abantu bayahlukuluzwa abantu abala freedom of expression ukuthi khona bazikhulumele ngabantu abakhuluma bekhalaza uhulumende uvele akalalutho nje akakhanya ukuthi ukhona ebantwini bese sikhumbula lokuthi khona sike saba lesikhathi sokuthi khona sibe le lohulumende womanyana ongani uveze okunye ukuzimpawu okulutshwana ukuthi khona kanti vele inkululeko idemocracy multi-party democracy le development kuyini lanqanje bekukulutshwana kodwa abantu bakubonile khona lokwana kuthiya abantu belokobelo belokulangazelela ukuthi khona aluba impilo yenalana abake bayibona yiyo engaphilwa ensukwini ezilandelayo yikho kunikeza abantu umdlandla khona lokho
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga kakhulu
ngibonge inkomo ngibonge labalaleli bohlelo
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzisa kwamadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nontungamili Nkomo
ngugama namle
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iphidule Maphosa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabona
kanti. Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi siyabona amabandla athi LMDC lele NPP elikhokhelwa ngunkosikazi Mjuru le MDC kamnumzana Ncube sezisayinelanile. Lina ke limingapi kuloko okwenzakalayo ukusayina khona?
Into ehle manje sithi sebevumelene ukuthi bemanyane ukuze belise umbuso kamgazeti noso sisalithe nzima kangaka kodwa kuyasimangaza nje aniwenye ukuthi silekode esike yambuthanisa amaphathizane amaningi ndidana ayenine so far then sifile abanye ababili kutangira lo Mjuru abahlala phandle kwekode singakwazi ukuthi bafike njani esigabeni sokuthi sebebambana bona bakuyenze ngayithi indlela njalo sikhangele ukuthi umaya Mjuru simbona njengomuntu ongelaphathi ngoba abakayenzi i-conference kumbe i-convention kumbe i-congress ukuthi bekhethe umkhokheli wephathi yakhe so angikwazi ukuthi umela obani exactly but into enhle nje ma bekhuluma ngokuthi kukanjani kulise umbuso kamgabe abantu bebambene ngoba siyakwazi ukubani ukuthi akulaphathi eyodwa engakwanisi ukuthi kise umbuso kamgabe lezani p f inqoke so ma bekhuluma nge-coalition njalo kuyi-coalition elezifiso zabantu njalo ekhangela iwofe yabantu ngaphandle kwezikhundla zama-individuals into esiyithakazelelayo njalo siyabakhuthaza
ikhona yini imizamo elilayo yokuthi lani lingene kumanyana wona lo omutsha osubambanisa amanye amabandla
njengoba lishazi izaphu yaba khona kukode i-coalition of democracy sile sikhathi eside isikhona njalo khonoko kuthengisa sobali ukuthi siyafisa njalo siyakhuthaza amabandla ukuthi sibambane sonkeni silwe sibambene njalo isikhathi sonke lesi ikode iminyango ibivuliwe ukuthi abanye abangakangeni bebuye inezimathi ezikusimangaza ukuthi sebenze okunye eceleni kodwa imizamo yokuthi sibe sonke ndawonye ivele ikhona njalo iminyango leyo lokhu ivulekile so njengoba lesifiso ngibona ingane sizakhulunyiswana ukuthi sibone ukuthi singasetshenza njani between ikode lalaba asebekumbe okwabo ukuthi
siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu umnumzana Dumiso Dabengwa uke wakhuluma yena phambilini ukubana kasoze ame kukhetho kuhamba njani kwakathesi elokho ekusimosoneso kumbe selizadinga omunye umuntu
Look, ukuthola isifiso sakhe yena as an individual njengomuntu olezifiso zakhe wayele ile isifiso sakhe ngokuthi eriza eritire echiye zombangazwe mayefika iminyaka engu-80 njalo siyananzela ukuthi iminyaka engu-80 kakayifiki uzayifikisa ngo-2019 watsho watshela ibandla ukuthi isifiso sakhe anazo lezo kodwa ibandla belingakamphenduli ukuthi betsho ukuthi hhayi siyakuvumela mdala ukuthi ungayaphumula kuthi hhayi njengoba sikhangela amabandla ibandla lonke into yokuthi i-political party yabilama-province ayo yabilama-dynamics afuna different people ukuthi bebe khona yabizapho sikhangele sabona ukuthi hhayi kuzamele ebe khona until isikhathi se-congress so kutho ukuthi nguye uyi-candidate yethu yena le mazingena kuma-elections ngoba sesavumelana ukuthi uba khona ezeqedi iterm yakhe iterm yakhe iphela ngo-2020 kucongress elandelayo so ngumuntu okhona lanxanje kade ehlisa ukuthi ethiye kodwa ibandla alisakuthathanga ngendlela le ngumuntu okhona njalo yi-candidate yethu yama-elections
hhayi kwezwakala isikhathi so singasavumi ungavalelisa abalaleni
ngiyabonga isikhambi ngiyabonga abalaleli ngiyalikhuthaza ukuthi ma iveki isarisa ukuthi irejiste ukuthi abantu bevote sihambeni sonke ngobuningi benu ikakhulu abatsha siyananzela ukuthi abatsha sazalele emuva esikhathi esiningi kugcine kusiphambanisa ikakhulu impumelo yekhetho so ngikhuthaza wonke umuntu sukumele ngobuningi bethu sihambe siyerejista ukuvota ma iveki sibhalisile i-program yakhona ngiyabonga kakhulu
hhayi lathi sibonge Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo Nkosazana Victress Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso esanda ukubunjwa eyezim imbokodo. Yona encedisa abesifazana abayizizalwane zeZimbabwe ingqebe kuliphi ilizwe ngokuvula amabhizimusi. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga dadethu. Into esiyikhangeleyo okokuqala ukuthi akuloni iphupha lomuntu wonke ukuhlala esitaladini ethengisa isidi sika-30 cents ilanga lonke. Abantu bale maphupha amakhulu bale mazifiso zokuba mhlawumbe umuntu abe le-bakery yakhe aza kwenza khona isinkwa athengisa isinkwa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana kwakhe lapha azathengisa khona izinto ezizamnika imali ethexaxa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana sakhe noma nje esithengisa izingwalo loba kuthengiswa ama-CD loba ama-DVD. Ma ebuye le mali yakhe efuna ulwazi lokuthi nansi imali yami ngiyiphethe ngifuna ukuvula isitolo sami sokwenza sikupheka isinkwa laphana. Thina esingakwenza okwamanje ngoba singakabi le mali ikuthi sithathe umama noma njengoba lapho silapha eSouth Africa sihambe laye simbonise ukuthi ma ufuna ukuvula into enje imvumo uthola lapha simtholele umuntu abantu abazomhlakaniphisa bamfundise alelo bhizinisi lakhe asekhetha ukulenza ngoba kuqakathekile kubhizinisi ungaba layo imali kodwa ungelalwazi ufana lo muntu ongalalutho simdirect ukuthi gaqonde endaweni enje ayethola izinto ezinjengemvume noma simdirect ukuthi izinto zakhe azidingayo kumbe udinga ama-tray yokubaker uflour aboshukela ubathola kuphi isifiso ukuthi ma isesile imali uyeza umama ulesifiso sokuvula ibhizinisi lakhe inhlangano esingakwenza ukuthi mama thina singaba sine mali engaka sikusiza uvula ibhizinisi lakho ma usuvula ibhizinisi lakho imali yenhlangano le esikusize ngayo uyisiletha kanje inzuzo isinge yakho uyakwazi ukucula kodwa akanayo imali yokuthi akhiphe i-albhamu thina siyathatha inhlangano sine mali sithathe imali sinikeza umama akhuphe i-albhamu usekhuphe i-albhamu lakhe usethengisile umculo wakhe ulethe inhlanganiso inzuzo singe yakhe usethole usiqalo phansi sokuthi aqaleke ibhizinisi lakhe
khona kulula na ukusungula amabhizinisi khona ngapho kwele South Africa njalo amaphepha kusoze kuhluphe yini
indaba yamaphepha vele izohlala isiphu ngoba siyazi ukuthi iningi labomama balapha amaphepha balawo lokhu kwaye kwaba khona ukuthi abantu banikezwe amaphemithi abantu abatholayo abaningi ngobaba ngoba omama benjani behambele emuva mhlawumbe lolwazi lungekho silabo omama abalamaphepha silabo omama abalamaphemithi silabo omama abalamaZimbabwe South African ID ayavula amabhizinisi ama-aslamu abantu bayahamba bayathola ama-aslamu ma umuntu ele-aslamu ma ibhizinisi lela lifunayo livume ukuthi alivule nge-aslamu uyarejista athole isetifiketi sokuthi avule lelo bhizinisi lakhe le nhlangano sizakwenza ukuthi izame ukusiza omama ukuthi ma kule ndlela yokuthola amaphepha bawathole. Umama asiqhuquzele ukuthi basebenzise abantu balapha eSouth Africa balama ID ngoba sonke siyawazi ukugcina kusenzakala ekugcineni. Wena sicinisana ngasilala ukuthi umuntu semela phana umuntu uyakulala phendula. Kodwa sikugqugquzela manje umama mabe khona balamaphepha abaseZimbabwe. Kungangcono ukuthi ma wena ungena maphepha ufuna ukuvlibhisi lakho usebenzisane labo mama baseZimbabwe. Ukuthi i-contract esayinwayo wena ongela maphepha usebenzisa amaphepha kalo mama. Lawe awuzithola usincindelezekile kumbe wena uzithola ekugcineni susala ungasela lutho.
Manje omama abalidingayo balithola ngapi?
Le number zocingo zabantu yakho publicity officer lesile marketing khona mina njengomgcini sihlalo zikhona number zami kanti la ku Facebook sikhona futhi i-page lethu lithi Zizimi Mbokodo ku Facebook labo mama basendaweni zonke South Africa, Botswana, Zimbabwe labase UK, Malawi, we've got someone ose Canada. So sile WhatsApp group lapho omama abahlangana khona, sixoxa khona. Kodwa siyahlangana physically silama zemhlangano esiyenzayo sinokuhlabelela sinama amalanga esenza ngama practice kodwa maki ukuthi awukwazi ukuhlangana lathi uyafisa ukuhlangana lathi kule nombolo zecingo esingazichiya zabantu ongabaxhuma ungasixhuma ku Facebook Zimi Mbokodo iwebsite www.zimwomeninsouthafrica
khona liza sungula inhlanganiso yenu ngokusemthethweni
inhlanganiso yeZimi Mbokodo isiyinhlanganiso esibhaliswe ngokusemthethweni lapha eSouth Africa esilesithupha sokuba yinhlangano yi-NPO kodwa sizoyethulwa ngokusemthethweni mhla ka 7 May kebe kulanga labo mama iMother's Day silabantu abavela kuZim community in South Africa ekhokhelwa ngubaba uNqabutho Mabhena uzobe khona ezokhuluma labo mama ngendaba zamaphepha silinhlangano yeabalobi bakithi esebenza lapha eSouth Africa bazayo bekhona bezokhuluma labo mama ngendaba zokuloba silinhlangano yebutho lenqama egxile kakhulu kwezesintu la inhlangano ezindala ezithiyeneyo indawo esizobe silontshela khona i-organization yethu kuse-BZB Combined School kukhona Peterson lo Twist e-Hillbrow kuningi okuzobe kusenzeka ngalelo langa sinabantu baculi abazonandisa kakhulu abaculi besifazane letafula omama bazafika bafake khona into zabazithengisayo bakhangise bazithengise kulo mama esimsizileyo ngumlobi simsizile ukuthi edit ibhuku lakhe aliprinte lize liphume sobe sililontsha lalo kanye le-organization yeplace sibonisa ukuthi omama esifisa sibenzele khona yilokhu siyenza isibonelo ngalo mama esesimenzele sivula i-organization ye
sibongile ukuxoxa lawe kuhlela
kubonga mina dadethu
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo sixoxelaye eseSouth Africa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile
Siya kunhlola nja eh ngayo 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 ngoma ngoma
Sithathe ikhefu kancane silalele ingoma kaSandra Ndebele ethiwa yona ingoma.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba zethu zalamuhla. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo obezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi. Kambe ibandla leMDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kalikungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.